Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 5 kumvalakazi 2018. Ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Kuvaleliswa umnumzana George H.W. Bush owayengumongameli wakwele Melika otshone ngeviki epheleleyo.
Kuyasethusa lokho ngoba ikholera ngendlela esizwa ngayo. Umuntu iyamthatha within 24 hours or 12 hours.
So kuqhamuke umkhuhlane wesihudo sekholera eGwanda.
Ngihlangane lokunzima ukuthi khona siyakhulelwa ngabantwana then kutholakala ukuthi odokotela abakhulu abakho uhlupho ngokuthi kuthiwa bayastrike.
Amalunga edalela ephalamende abexokozela lamhla eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. George H.W. Bush namuhla ubuse National Cathedral eWashington DC lapho avaleliswe khona iziphathamandla zikahulumende izihlobo labangane. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abafundisi bakhulekele uBush wayengumongameli wakwele Melika wathi abanye abantu bancuma okumangalisayo imisebenzi yakhe ngesikhathi engumongameli kusukela ngomnyaka ka-1989 kusiyafika umnyaka ka-1993. Kwakwenziwa konke lokhu isidumbu sikaBush besisekapital Rotunda eWashington DC lapho abantu abamvalise khona. Abaningi bathi uBush wayeyindoda ehloniphekayo njalo eyayikhathalela uZulu. Umnumzana Mike Pence umsekeli kamongameli uthi uBush wayesenza imisebenzi ebukekayo.
His example will always inspire and his lifetime of service will be enshrined in the hearts of the American people forever.
Okwenziwa nguBush kuzahlala kusenhliziyweni zabantu. Wayelomusa okumangalisayo okwakubonwa ngabantu bonke abahlangana laye.
There was a kindness about the man that was evident to everyone who ever met him.
UBush uzancwatshwa eTexas lapho kukhangelelwe ukuthi kuzabe kulabantu abambalwa abagoqela umndeni wakhe. EZimbabwe limkhumbula ngani uBush? Ukuze sizwe ngalokhu sixoxele umnumzana Thandeko Zinto Mkandla ingcwethi kwezombusazwe.
Into engiyazi kakhulu ngaye yimpi leya nokuthiwa ngu-Operation Desert Storm lapha ahlasela khona esiya eKuwait ehlasela i-Iraq ukuthi ngayiphume. Into engayikholisa kakhulu ngaleso sikhathi yaba yikuthi wanika indoda ensundu uGeneral Colin Powell ukuthi abe nguye olawula lowo mkhankaso waze wabuya esivela empini undodalwana waphakanyiswa. Ngathi-ke kimi empilweni ngibona ngathi waba ngomunye wabantu abatshengisela ukuthi la bantu abamnyama labo balawo ukwenza izinto ezibalulekileyo. Njalo-ke ngekupheleni kwalokho kuthiwa yi-Cold War wenelisa ukuthi umhlaba wonke nje jikelele ube lokuthula, azange agijime abe lamawala. Angizibuza ukuthi kambe ngabe kwakungamadoda anjabo Ronald Reagan ngabe umhlaba wabanjani. Ngathi ngamafikthane-ke le ye wenza sibe izinto ezibalulekileyo la nxa nje okunye engakuswela ngaye yikuthi ukhanye ngathi ubandlululo lwe-South Africa i-apartheid wayengathi hhayi akiqedisisi nje ngathi kodwa kukho konke lokhu waba yindoda emadodeni yaletha ukuthula emhlabeni wonke ngoba aluba o-Iraq bavunyele ukuthatha amazwe la alamafutha engxenye umhlaba wawuzahamba ncele ngathi-ke hhayi wazama-ke laye.
Yes, ngathi ke ungamqathanisa lobani nxa sukhangele ngamafutshane kona?
Ngamqathanisa lamadoda angaphambili ngale emhlabeni kubo World Stage, amadoda yabo Winston Churchill lo. Ababe lombono obona khatshana ukuthi ilizwe elilodwa kumbe amazwe amabili alakho ukuthelela uhlala kahle kumbe ungahlali kahle kwamanye amazwe. Yiko laba engamfaka khona simple ukuthi laba amahlongandlebe la anjengabona ba obona Saddam Hussein labo bafakwe endaweni yabo. Yebo kambe kungaba kubuhlase umuntu elizweni lakhe, kodwa nxa umuntu eselizweni lakhe eseza izinto ezimbi ebantwini bakhe lakubomakhelwane, hhayi kumele ajezise. Ngamfaka khonapho amadoda lana agcina egijimisa uHitler ukuthi umhlaba wonke jikelele ube lokuthula.
Kulenkokheli yamazwe atshiyeneyo ekade ithe gwaqa lapho kade kukhalelwa khona uBush. Kuthi-ke ngesikhathi esifanayo bekulabantu ababekhokhela elemelika abanjengomnumzana Barack Obama. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingoKip Stube.
Ke ingxabangxoza edalele parliamente namuhla amalunga ezanu-PF lawe MDC ethethisana ngenhlamba engakhulumekiyo ngemva kokuba umphathintambo obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi eyale ukuphendula imibuzo yamalunga e-MDC esithi kumele eqale enanze umnumzana Emmerson Mnangagwa njengomongameli weZimbabwe njalo njengoba kunguye owamkhethayo. Lokhu kuphehle ukufuthelana okukhulu ePhalamende amalunga eMDC lawe ZANU-PF aqala ukuthukana. Ilunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chinotimba uthethise unkosazana Thabita Khumalo olilunga leMDC esithi ulikhikhitha. Le ngenye nje inhlamba ezikhulumekayo ebezijikelwana kuleli dale. Idale libambe umnumzana Chinotimba ngamandla okuxolisa. Yena umnumzana Chinotimba ukhale ngokuthi uthethiswe lilunga le-MDC umnumzana Job Sikhala esithi uyisiwula. Untungameli Nkomo Studio 7 uxhume unkosazana Thabita Khumalo wachasisa okuningi okwenzakeleyo.
Sasesihamba-ke savuthana kukulakhu yephalamenti ngasenisithi kuye ngicela ungitshengise kusisekelo sombuso selizwe lapho kubhalwe khona ukuthi amalunga la amathathu kahulumende i-legislator, i-executive le-judiciary lapho kulotshwe khona ukuthi lapho kufika khona laba abanye inamaminista layo upresident kumele silimele. Wavula i-section yangkhona wabe sithi shall the parliament and the president will come and address. Ngabe sithi hayi leyo ngiyayazi khona ngitshengisa ethi kumele silimele ngoba siyalingana kanti sile msebenzi etshiyeneyo. So asozubuyizo sitshela thina khonokho ofuna ukutshela khona ngoba kakukho emthethweni ikakhulu kusisekelo sombuso. Hayi indaba isifuthiwe sibili wagcine ebona wavuma wathi kakubuzwe imbuzo. Kanti sithi siyaqeda wabe kuthutha Chinotimba wabe ngitshela wathi mina ngiliwuhle phambi kwazi ihambi zihambi mina hayi bo kakwenziwa njalo bhela.
Uzwe njani ngakhonokho?
Akungimangalisanga njalo akungethusi ngoba kukhombisa ukuthi kukhona engikwenzayo okuhle okwenza bazonde kangaka baze bangihlambaza. Akusuku zatshwala bangithumele imeseji lapha bengitshela ukuthi bafuna ukungibulala. Akusuku zatshwala bengitshayile ephalamenti kutsho ukuthi kukhona engikwenzayo okuhle abangafuni ukuthi kubonakale phandle nozulu.
Kuphethe ngani pho sibone sokuthethiswana kubi kuphoselwana inhlamba phakathi kwamalunga ezanu lana be-MDC?
Indaba bagcine bebona ukuthi ubuqili ababuzamayo ukuthi balobe isisekelo sombuso bafake eminye imithetho ngekho kwehlule ngoba kakukho kusekelo sombuso ukuthi kumele laba abantu sibahloniphe. So kwasekuvunyelana uspeaker kade khona wathi hayi ahlaleni phansi ke senzeni kubuzwe imibuzo. Yikho lapho engizukunikeze ngikhuluma nge-point of privilege. So ngikhuluma sobabasale bebuzana imibuzo yakhona.
Lo nkosazana Thabita Khumalo uyisiphathamandla se-MDC njalo elilunga ledale lephalamente. Sixoxe njalo lo mnumzana Joseph Chinotimba owezanu-PF walandula ukuthi uthethise uMakhumalo.
Kunyepa uko anonyepa. I don't talk nyaya dzinenge dzatorwa muparamende.
Asi mamtuka here
handina kumbomtuka ini
madi kwaari
uyangiqambela mina angizange ngimthethise angikhulumi indaba zeParliament angikwanisi ukukhuluma ngalokho uyangiqambela angizange ngimthethise mina engikwaziyo ukuthi yibo abathethisa uED insuku zonke besithi kayisuyi umongameli weZimbabwe yikho engikwaziyo lokho okuneyi ngakhuluma ngakho angikwazi
Lo mnumzana Joseph Chinotimba ilunga leZANU PF edalela eParliament obetolikelwa intathela izindaba yeStudio 7 uMike Hove. Inkampani yeNational Foods engatholi ethi kayitholi imali yokubhadalela ingqoloyi eyayithenga kwamanye amazwe isivalile amafactory eHarare lakobulawayo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abaqondisi benkampani le balile ukukhuluma ngokuvala kwamafekitali eNational Foods lobanje kulabanye abathi sebevalile. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inkampani yeDelta Corporation isanda kuvala amafekitali ahluza amanamunede. Umnumzana Alex Makamure omunye wabaqondisi benkampani le uthe kabasoze bahluze amanamunede kungaphela lawo athengiswa okwamanje. Ukuvala kwamafekitali la sokuthi abantu bemangele ngokwenzakala eZimbabwe lapho umnotho osubhidlika kumangalisayo omunye wabakhathazekileyo ngumnumzana Mkhululi Moyo
ukuvala kwenkampani enkulu enjengeNational Foods kuyinto ethusayo sibili ngenxa yokuthi lathi sikhula sasikwazi ukuthi xa sokhunywa amankampani amakhulu elizweni sikhuma abo National Foods o-NRZ manje nxa sesibona sokunje asakwazi ukuthi pho ilizwe selikhangelene lani njalo liyangaphi singacela sibili ukuthi ngabe kodwa uhulumende uyangenela sibili lungisa amankampani la ngamankampani sibili akwanise ukuthi aqhatshe abantu abaningi so sikhayela ukuthi abantu abaningi sebelahlekelwe imisebenzi into edanisayo ikakhulu sesihamba kukhefule Christmas kanje
uhulumende uthi uzimisele ukuncedisa amankampani abhekane lokusilela kwemali yokuthenga ofunakalayo emazweni atshiyeneyo umnumzana Masha Wondo esakamuzi seHarare uthi ngabe kulokunye udubo olungabe lubangele ukuvalwa kwenkampani yeNational Foods
indaba ekhona lapha engiyibonayo ukuthi uhulumende akakho akafuni ukuphuma egcekeni ukuthi kule ndaba enye khona engabe icatshile abangafuni ukuthi beyikhulume ukuthi bengani bayaphambana lokukhuluma ukukhulunywa yiNational Foods siyabona ukuthi iNational Foods unit akulanyawuthi kodwa uhulumeni uthi ikhona so into ekhanyayo ukuthi kulo daba olunyonyo njani olukhona emuva uhulumeni angafuni ukuthi liphume egcekeni so siyamangala ukuthi uhulumeni mfungu uthuna esicatshisela izinto eziningi siphila ebunyameni into engani esizise ukuhlungu njengamaZimbabweans ukuthi akula lapho esiyakhona akula ukukhanya phambi kwethu into ezenzakalayo kuhulumende
akasanelisa ngokukhuluma lomnumzana Michael Lashbrook umqondisi weNational Foods ngodaba lolu Kodwa wakhulumele Studio 7 abafana lomnumzana Mandla Chaba ngubathi ukusilela kwemali yamanye amazwe yikho okuludubo elizweni
mina ngibona ngani uhulumende sokufuze edinga indlela angalungisa ngazo indaba le-forex ngoba engekela sizabona amakhampani amaningi afana le-National Foods evala already nxa i-National Foods kuthiwa isivali yona kuyikhampani enkulu eyenza elungisa kumbe elungisa impuphu ethengisa orayisi iwithi lanilehle libona ukuthi ilizwe leli lapho eselisiya khona ayisikho sokufuze elungise la sibona ukuthi i-forex ingabaningi plus ubugwelegwele i-corruption khona phela isforex ungathola ukuthi khona lapha eZimbabwe kodwa bona ibamasela ababelokhu bezigcinile
akwaziwa ukuthi kuzalandela iphi inkampani ezavala amafekitali ngenxa yokusikelela kwedola leMelika ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimGibson Pepe
Ukuqhamuke umkhuhlane wesodo secholera eGwanda esabelweni seMathebeleland South uAlbert Ncube usipha lolu daba
Ngezikhathi lomtsakazo ufike esibhedlela esikhulu seGwanda namuhle ekuseni lapho kufikela khona abaphatheke kakhulu eCasual Department bekuvaliwe kulogulayo eyedwa okubikwa ebanjwa umkhuhlane wesihudo secholera. Izisebenzi zalesi sibhedlela bezilungisa itende lapho ogulayo azabe ehlala khona kanye labanye abangabamba lomkhuhlane. Obanjwe lomkhuhlane ngosakhulayo osuka emaphandleni eJugwe duzane ledolobho leGwanda njalo kubikwe besebenza emthoveni esuka koBulawayo ise ekhaya lakibo. Kubikwa ukuthi kazange ayefika eMount Darwin kumbe eTiretsi lapho lomkhuhlane oqhamuke khona kumaviki asanda kwedlula. Udokotela omkhulu esiqindini seGwanda uAndrew Felix Muza ubikele lomsakazi ukuthi bacabangela ukuthi ogulayo lomkhuhlane wesihudo sekholera kodwa basazomhlola ngemithina ukuze babe leqiniso.
So far we've received a suspected case of cholera.
Okwakathesi silomuntu esicabangela ukuthi angabe ele kholera kodwa sisamhlola njalo impumela sizakuba layo ngemva kwamalanga amabili. Sisathumele isihudo sakhe ukuze sibe leqiniso eligcweleyo.
Isibhedlela esikhulu seGwanda kasilayo imithina yokuhlola umkhuhlane wesihudo sekholera njalo lokhu kwenzakala kuphela koBulawayo okulakho kudalwa kumemetheko kwalomkhuhlane lapho kusamelelwe impumela. Unobhala jikelelo wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo uthi kuyamangalisa ukuthi lesi sibhedlela kasilayo imithina yokuhlola ikholera.
Kuyasethusa lokho ngoba ikholera ngendlela esizwa ngayo umuntu iyamthatha within 24 hours or 12 hours. So nxa ama-test ezathatha 48 hours ukuthi hamba aze abuye, ngesikhathi abuye ama-results angikhona nalo evela koBulawayo athole umuntu sefile. Kuyasimangisa because kule mali eningi kakhulu eyadonethwa ngabantu leyafakwa nguhulumende towards indaba yekholera, then i-provincial hospital yemathebeni South ibisiswela i-equipment yenaleyo.
Umkhuhlane wesihudo sekholera uphamuke eHarare kunyanga ezintathu ezedlulileyo lapho wabulala abantu abafika phose amathumi amahlanu ngemva kokuthi uphamuke njalo kwesibili kunyanga edlulileyo eMount Darwin. Ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo lo edolobheni leGwanda kulakho ukuphazamisa amalungiselelo omhlangano weZANU-PF okhangelelwe ukuqala esigodini kuviki ezayo njalo ezinye iziphathamandla labalandeli bebandla leli bazabe behlala kuleli dolobho okungadala ukumemetheka kwalesi sihudo. Kusenjalo uZulu sekhuthazwe ukuba ahlale endaweni ehlanzekileyo ukuze enqabele ukumemetheka kwemikhuhlane. Ekhuluma lapho kusungula uhlelo lwe-National Cleanup Campaign unobhala kamasipala weGwanda umnumzana Hlupho Mhlanga ukhuthaze uZulu ukuthi agcine indawo yakhe ihlanzekile.
So khathesi i-cleanup or i-cleaning up of i-town, it begins with you and it ends with you, that partnering you to complete the process of cleaning our stalagmite. Kambe shwa phambwe yadi yakho uthe uphuma namhlubuya la ukuthiye kunjani phambwe yadi yakho.
Umongameli Emmerson Mnangagwa kumbiko eyethulwe lapho kusungula lolu hlelo uveze ukudana ngenani labantu ababulewe ngomkhuhlane wesihudo sekholera lonyaka esithi akusamelanga lo mkhuhlane uqhubekele phambili ubulala abantu. Ngimele iStudio 7 ngisesibhedlela seGwanda ngingu-Albert Ncube.
Uhlelo lwe-Life Talk olulandelayo luhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe. Siyabe sixoxa ngokutshona kuka-George H.W. Bush owayengumongameli wakwele Melika. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngezi nesikhangile ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe leMelika selivuselele ubudlelwano leSomalia kulandela iminyaka emithathu amazwe la ekhangelelana phansi. Inhlanganiso yeAmnesty International ithi ele Iran likhahlameza abantu abaningi abavalelwa entolongweni bengathoniswa amacala. Izigulane ziyaxotshwa esibhedlela empilo lebulawa United Hospitals lapho okulamadokotela akhalala umsebenzi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Indawo ezifikela izigulane ezibhedlela lezi bezitshaya umoya. Unkosikazi Lilian Nyathi obevelela eWange elethe umntwana esibhedlela uyalandisa ngabhekane lakho.
Ngihlangane lobunzima ukuthi khona siyakhulelwa ngabantwana, then kutholakala ukuthi odokotela abakhulu abakho. Uhlupho ukuthi kuthiwa bayastrike, so sekuyikubuyela eWange kungela i-treatment ukuthi umntwana izuze i-treatment.
Unkosikazi Nyathi uqhubekele phambili esithi uzabuya nxa amadokotela esekhona empilo.
Bathi uzabuya ngingatholile ukuze amadokotela abengaba ngomunye kumbe ngudokotela omncane abancane bakhona la. Kodwa bona sila futhi ukuthi beyenze umsebenzi akulo.
Amadokotela akhalale umsebenzi ngomgqibelo esithi afuna ukuthi aholiswe amadola njalo uhulumende athenge konke okufunakalayo ezibhedlela lokunye okumbalwa. Amadokotela la athi kawabuyeli emsebenzini uhulumende aze alungise konke abakufunayo. Lokhu sokukhahlameza izigulane. Umnumzana Mduduzi Mahlangu uthi ufike ekuseni kusakhulunywa lamanesi njalo bahle batshelwa ukuthi amadokotela awakho. Utshelwe ukuthi abuyele ngekhaya.
Namhla ekuseni bahle basitshela sivele sisalindile lapho outpatients ukuthi ama-doctors awakho. So ekusitsheleni kwabo khonapho bathe baze ama-doctors azabe ebuya nxa sokufanele.
Esibhedlela se-UBH, unkosikazi Phesi Bebe, uthe bona bathole ezinye izigulane sezikhangelwe ngudokotela njalo ube lenhlanhla ngoba umongikazi bagcine bemcelela udokotela ukuthi azobakhangela.
Udokotela simcelele ngunesi. Okay, kade kurayithi sithole kulama patients athi seserviwe ngudoktor, then eseva abanye ngale ku-delivery rooms ngale. Then amanesi asemtshethi kukhona kulomunye ofuna uncedo wasebuya akade yedwa.
Umnumzana Gideon Moyo, laye obelethe isigulane se-UBH, uthi amadokotela akumelanga acabange ngemali kuphela ngoba baya esikolo ukwenzela ukunceda abantu. Umoyo uthi kumele uhulumende abaxoshe njengabongikazi ngesikhathi bekhalale umsebenzi nyakenye.
Amadokotela la ahlanya la. Isituation inje bona bayastruga. Isituation le ngiyethu sonke la. Abantu bayafa bona baconsent ngemali. Yikho bona kwantu baselfish. Akusakhanti bahambelana esikolo ngoba bahambele isikolo ukuthi bafuna ukunceda abantu. Abazama ukuthi balungisise le government into zabo fast bayanceda abantu. Kumbe bareacte njengalokhu abakwenze emanensini babacoje wadinga abanye.
Ukukhalala umsebenzi lokhu kuqhubekela phambili njalo akukhanye ukuthi kuya ngaphi ngoba lawo amadokotela elokhu esiya emsebenzini nxa bebiziwe. Kukho konke lokhu uhulumende kazwakale ukuthi uzabenzela njani odokotela ukuze izikhalazo zabo zigcwaliseke. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingubathabile Masuku.
Uhulumende weSouth Africa usekethise imithetho yokungena kwabantwana elizweni lelo ngesikhathi kukhangelelwe ukukhuphuka kwenani lezethekeli ngekhefu leKhisimusi. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inguquko leyomthetho wokungena kwabantwana kwele South Africa equkethwe phansi kogwalo lukahulumende iGovernment Gazette phansi kwesihloko esithi Draft First Amendment of the Immigration Regulation 2014 made under the Immigration Act iqalile kusebenza mhlaka 1 Mpalakazi. phansi kwalenguquko abahamba labantwana abavele emazweni afana leZimbabwe lapho ngadingeki khona ama visa abasabanjwa amandla ukuthi bathwale ama affidavit avela ebazalini ngokomthetho obusetshenziswa kwele South Africa. Umuntu ohamba lomntwana ongasiwakhe ubebanjwa ngamandla ukuthwala affidavit ebhalwe ngabazali bomntwana besijwa ukuthi bamphile imvumo yokuhamba lomntana bo. Nxa kungumzali oyedwa ohamba lomntwana laye ubebanjwa ngamandla ukuthi aphathe affidavit yomunye umzali eqinisekisa ukuthi bavumelene ukuthi umntwana ahambe. Le ndaba ezathinta abantu abaningi njengoba nyakenye ngekhefu lekhisimusi kuphela kulezizalwane zeZimbabwe ezedlula izinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 ezethekelele kwele South Africa. Isifundiswa seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi umthetho obukhona ubuthwalisa nzima abazali abanengi.
Uthola ukuthi abazali bomntwana abekhonda wonye, uthola ukuthi wena ngubaba womntwana umama ake khosela ehlukana noma ungumama womntwana ubaba ake khosela ehlukana, kuba nzima ke ukudlula lalowo mntwana eborder ngoba uzothola ukuthi kufuneka incwadi yemvumo yokuthi ubaba uthe uhambe nomntwana.
Loba kunjalo uhulumende ukutaza abahamba labantwana abangasibabo ukuthi babuphathe ubufakazi bokuthi balemvume yokuhamba labo ukuze nxa bungafunekala babuveze. Lezi ndaba ezindle kakhulu ikakhulu kuzalwane zeZimbabwe ezizabe zisebenza ngekhisimusi kodwa zifisa ukwethekelelwa ngabantu abazo khonale eMzansi. Kodwa umqondisi wenhlanganiso yePhoenix Foundation of Zimbabwe umnumzana Dumisani Leah uthi akavumelani lenyathelo kahulumende leli.
Mina ngiyakugxeka kakhulu ngoba sokuza kwenza ukuthi abazali batshontshela nabantwana, njalo uza kwenza ukuthi izigebenga zitshontshwe abantwana. Sivele silesibalo esikhulu kakhulu esabantwana bakithi baseZimbabwe abaselizweni lase South Africa abancane abaze nabazali abangasobabo.
Umnumzana Gretman Mkhwebu laye uthi umthetho omutshalo uyingozi.
Mabe kuvulela kanje kuzodala inkinga ukuthi sizabona abantu abanembe ngiyala abantwana bi special omalight abengiyala ukuzoletha i pressure futhi South Africa yethu kusakhala ngokuthi sizothathisa abantwana ama birth certificate lapha. So umthetho wabe umthetho uqine nje uhlalo njalo ungajiki ama documents la afuneka avela aqhubeke efuneka.
Umnumzana Lebani Nkomazana uthi kuzadingeka ezinye indlela ezaqinisekisa ukuthi abantwana abantshontsheki lula.
Ububi balendaba kunamanye amazwe alezizalwane ezihlala lapha eSouth Africa abaza ngobugangi abazoqeda abantwana ngendaba. Kusho ukuthi kuzomela kube le strong verbal interview emaborder lapha lobufakazi obeneleyo mpela ukubana indaba yokutshontsha abantwana ingaqhubekeli phambili.
Kusenjalo kada lwendaba zasekhaya selukhudaze zonke izethekele ezangena lokuphuma kwele South Africa ngaleli khefu lekhisimusi ukuthi ziqinisekise ukuthi ama-passport azo alungile, ukuthi amaphepha okuchaphisa izimota alungile, kanye lokuthola imvumo yalokho abazabe bekuphethe okudinga imvumo. Ngimelisulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kwabe uhlelo lwethu kwesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kuvaleliswa umufi umnumzana George H.W. Bush owayengumongameli wakwele Melika, yena otshone ngeviki ephelileyo sokuqhamuke umkhuhlane wesihudo secholera eGwanda. Amalunga edalela ephalamenti abexokozela kakhulu lamhla eHarare. Walivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Le Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.